So we see card is in the VOA in the valley.
Amachono zisobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 kuMpandula 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Kulabantu abedlula amajumi amabili 25. Abasanda kuhlolwa batholakala beligciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwesikolo.
Kunjenje elizweni thina sikahloli plamtu yonke sihlezi khonapha. Abantu abethu labo kabazange bahlolwa.
Ibandla le-MGC Alliance lithi kalisuze libumbe elinye ibandla kulandela ukuthathelwa ibizo leli. Libandla le-MTCT.
I-MTC Alliance ngeyabantu isuke ebantwini ngasisoze sibe sifuqwa nje izanu ngokuthanda kwayo isebenza nengqatha zayo ezabomakhuphe labomonzora.
Kodwa ibandla le-MTCT lithi umnumzana nezenjamisa labanye bakhe badlala kubi.
Onguye ophethe i-MTCT nguye futhi ophethe i-Alliance. Namasifana ngichaza ukuthi MDC Alliance yinto ye-MDCT.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abedlula amajumi amabili abasanda kuhlolwa batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kutsho ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezikhombisa lamakhulu ayisithupha 7672 abahlolwa batholakala bele-COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho lonyaka. Phakathi kwenani leli sokwabhubha abedlula amakhulu angamathumi amabili 225 kwaphepha abafika phose inkulungwane ezisithupha 5914. Kusenjalo abazali abalabantwana abafunda ezikolo ezijeneyo bathi kabaliqiniso lokuthi kwenzakalani ezikolo ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwazo. Umavisigama usethulela lolokudaba.
Ukhangelele ukuthi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo kulandela ukuvalwa kwazo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Abantwana abazaqala ukuya izikolo yilabo abazaloba imihloliso etshiyeneyo ekupheleni komnyaka. Abazali bathi akukhanyi kuhle ukuthi zilungiselele kanganani abantwana lababalisi. Unkosikazi Lidia Maphosa ohlala ePlumtree uthi akwaziwa ukuthi abantwana bazafunda njani kwezinye izikolo ezazisetshenziswa njengama-quarantine centers.
Ngiyazibuza ukuthi njengalapha ePlumtree izikolo esilazo lapha bekuhlala ama-returnee kwi-quarantine begcine khona phana.
Unkosikazi Maphosa uthi akwaziwa njalo ukuthi abantwana lababalisi bavikeleke kanganani kumkhuhlane we-COVID-19.
Kunjenje elizweni thina sikahloli plamtu yonke sihlezi khonapha. Abantu abethu labo kabazange bahlolwa. Ukubuyela kwabo esikolo mina angikuboni kuyinto enhle kumbe bevikelekile ngoba bayahlangana nabanye abavela kwezinye indawo esingakwaziyo ukuthi nabo lapho abavela khona kunjani.
Isakhamuzi seLugare eHarare umnumzana Joseph Swanda uthi bazazama ukubonisana labantwana babo kwezokuvikeleka kumkhuhlane we-COVID-19.
Njengabazali sizazama lathi ukuthi abantu abethu bazivikele ngokuhlala belama-mask njalo lama-sanitizer. Kodwa sithemba njalo lezikolo zilungiselele ziredi ukuthi zincedise lokho. Into nje esikhathazayo ukuthi ukhona yini uzabe khangele ukuthi abantwana bayalandela le mthetho ye-COVID-19.
Abanye bathi kuza kuba nzima ukuthi kulandelwe iziqondiso zokuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 ezikolo. Omunye wabalombono lo ngumnumzana James Masuku ohlala eMtholashanga.
Engikukhangelayo ukuthi ama-PPEs lawo azabe elama-teachers lazabe funeka ebantwaneni besikolo wona azavela la ngathi. So nxa ngikukhangele hayi ngibonanga kuzoba nzima sibili. Ma kungabazali kutsho ukuthi babe sebefakwe ebunzimeni obunye obuphezu kwaloba kalabo.
Umasukuthi akucaci ukuthi uhulumende uzavikela njani abantwana lezifundi kumkhuhlane we-COVID-19.
Masukukhangela konke ngaleyo ndlela ayi asazi, maybe uhulumende yena njengokuthi ukukhuluma kwakho ukuthi uzavula izikolo uvele ulamacebo ngaphambilini akwaziyo ukuthi uzawabeka in place ukwenzela ukuthi abantwana baphephe ezikolo.
Uhulumende uthi uzakwenza konke okusemandleni akhe ukuze abantwana lababalisi kanye labazali bavikelwe kumkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi lizaqhubekela phambili lisebenzisa ibizo leli loba selizasetshenziswa libandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Kuphe kukhetho lwama-by-elections oluzayo. UDkt. Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance, uthi uMakhube labanye bakhe benza lokhu bethuthuzelwa libandla le-ZANU-PF elikhanya lifuna kubuse ibandla elilodwa eZimbabwe. Usimanda uthi abasozi babumbe elinye ibandla elizancintisa kukhetho oluzayo.
I-MDC Alliance ngeyabantu, isuka ebantwini, ngasisoze sibe sifuqwa nje izanu ngokuthanda kwayo. Isebenza neengatsha zayo ezabomakhuphe labomonzora. Ngalokho i-MDC izaqhubekela siya phambili ilwisa njalo ithatha amaqhingathi sisebenzela ngalozi weZimbabwe ukuvikela lokhu okwaphosa kwabulala ilizwe ngama-1980s osokusenziwa njalo ngumnumzana uMnangagwa Lochiwela.
Ye, kodwa ke akusoze kuphambanisa abantu ukuthi kuyabo le-MDC Alliance Kuphe, MDC Alliance Jamisa, kuyabo kuyini
khonokho? Vele kuyinjongo yezanu ukuthi kube njalo, kungasenani thina silethemba lokuthi abantu beZimbabwe banokukhalipha okukhulu kakhulu, njalo kabasoze bale lokhu beqhilwa izanu iqamba amanga, njalo isebenzisa amandla elizwe ngendlela engayisiyo, so kuzafanele ithathelwe. Ngiyazi ukuthi le region kumbe singathi namanye amazwe esizelana lawo aza kuba nokuphatheka okukhulu ngendlela izanu esiphatha ngayo indaba zombusazwe nendaba zohlakela lolu efuna ukuluvusa kwele Zimbabwe kwenzela ukuthi uMnangagwa ayelokhu ewobusayo.
Kodwa umnumzana Khalipani Bugeni, isikhulumele sikaMakhube, uthi i-MDC Alliance ngeyabo.
I-MDC Alliance yalonjwa ngubabuTswangirai ngo-2017 ngemva kokuthi sihleli njenge-National Council ye-MDCT. Ngiyakhumbula ukugcina sayebamba emzini wakho babuTswangirai, savumelani siyaqala le nto, njalo upresident we-MDCT uzoba ngupresident we-Alliance. Kwase kuthi ngo-February ke ngeshwa uTswangirai washona, uthe seshonile uChamisa wasethatha ngenkani umbuso we-MDCT, ethi umama Makhube umuntu wesindebele njalo umama ngeke afake usiZimbabwe akabuyele emathebelelenti, otherwise uzomgugrawunda, bazama ukumtshisela endlela bekutshiselela khona lokho betakulandebelela ngakusezimbabwe. Indaba igcinise court. I-court yathi umama uKhube nguye okumele athathe after ubabuTswangirai. Now isivumelwane phakathi kwe-MDC ne-MDC Alliance, amaphathiza kwe-MDC Alliance, ukuthi onguye ophethe i-MDCT nguye futhi ophethe i-Alliance. Ngamafishane ke ngichaza ukuthi i-MDC Alliance yinto ye-MDCT. So laba bathi bona basomalunga i-MDCT abakwazi ukuphinda futhi njalo bethi bona yibo abakhokheli babanikazi be-Alliance, akwenzeki lokho.
Ibandla le-ZANU-PF lithi ngalinasandla kulokhu okwenzakala ku-MDC Alliance. UMnumzana Believe Gawule okubandla leli uthi kuyahlekisa okwenzakala kumabandla e-MDC.
Into yabo ludala vele, ngathi blame yonke bayisa ku-ZANU-PF bona buthamisa, but into leyikhithi ngangingayikhangela vele ukuhlanganisa idobi lenopi lobulongo lani konke ingcekeza yonke bengingcekeza sile esalelayo kuyinto kwafana vele akula order vele, ngathi vele lokuthola abantu besakhuluma ngawo kade sekunodaka lona yilota ludaka olungacingekiyo into abayifunaka ngabayazi lokuthi bakwenzani vele abakwazi ngabantu labana were driven by greed, were driven by ukuzilungisela kwabaqonda nendawo kwenganani labantu abangakandaba nabantu labake kusekugqekeni nje mte zonke lezi zenzakalayo bayazilela bayizani balela ukudla balwelani vele abantukunokona ukuyathengisa ukuthi abantu laba vele abahlelekanga vele into abayifuna kabayazi njalo bemasistop ukubhleni ezanupiyefu ngodaka labo beleyizani.
Igoda elilwela amalungelo kwaZulu uMnumzana Machobana Ncube uthi uThabisa kumele abumbe ibandla elitsha ngoba sebemthwalise amagabha avuzayo.
So ufuze ukuthi lava abathi bona bayi alliance nga beqinisile belesibindi so ufuze ukuthi babumbe iqembe elitsha abazayilipha ibizo elitsha nxa kusezakala lo kusho ukuthi kulama ramifications abakhona ngoba a number of abantu babo bama MPs bama senators lokho ebekhona bama councillors nxa bebumba iqembe elitsha kusho ukuthi bafuza ukuthi either ba withdraw laba bantu baba recall from parliament or babachiye laba bantu bekhona ngale okule ngozi yokuthi bangasala bekhona ngale bayagcina behambe loThokozani Khumo but at the end of the day abantu baseZimbabwe yibo abaza yenza i-decision e-final ngo-2023 ukuthi bona bafuna ukulandela uMakhupe kumbe bafuna ukulandela oChamisa labanye bakhe kodwa ukuthi kwenzakale lokho kusho ukuthi nxa uMakhupe esetheke over i-alliance so kufuze ukuthi laba balungise iparty entsha baqale phansi
ukhanya lo ukuthi amabandla la azalwisana kakhulu ngokusebenzisa ibizo elithi MDC Alliance kusenjalo kulabanye abantu abathi sokumele uMnumzana Nelson Chamisa abumbe elinye ibandla kulokuthi asebenzise umanyano we-MDC Alliance. Ubathabile Masuku usethulela lolo daba.
Omunye wabalombono lo ngunkosikazi Janet Zulu.
Mina ngibona engani kuqondile vele ukuthi uChamisa nxa efuna ukuzikhipha kungxabangxoza le khona avele achiyane lebizo lele lithi MDC vele azifomele eyakhe iparty ngelinye ibizo. Abantu bayakwazi ukuthi bona vele bafuna bani. So nxa kuyindaba yebizo angibona ukuthi ngamisa ukuthi uChamisa anqobe kukhetho nxa abantu bevele befuna yena.
Lokho kusekelwa uMnumzana Nhlanhla Mkhwananzi othi abantu bayakwazi okumele bakuvotele ngakho okwenziwa nguMakhupe akusoze kubaphambanise.
Abantu bayakwazi abakudingayo la ngoba ingatshintshiwe i-MDC Alliance kufakwe enye iparty kumbe ezavela kumbe engikhweni zafakwa abantu bazavotela yona leyo ngoba bevele bengasayifuni yona leyo MDC Alliance yona leyo esingenileyo. Wesi njengakhonapha kobulawayo i-MDC Alliance ngokufakwa kwabo abantu abavele bengasho balapha kobulawayo kuvele kwayipha esinye isithunzi esibi kakhulu.
UMnumzana Harold Fuyane laye ohlala kobulawayo uthi ukuxokozela lokhu kuzanceda ibandla lezanu PF kukhetho oluzayo.
Asazi ukuthi kuyohamba kanjani kuma-by-elections lawa. Ngibona ngathi into ezenzekayo ukuthi abantu abavotayo bazadideka ingqondo ngoba iqula likakhuphe liza kukhontesta ezi-MDC Alliance. So lungezibi engazwanani ndamaqula e-MDC Alliance banikeza ithuba ibandla elibusayo njalo elibambeneyo elizanu PF ukuthi lizikinele kalula.
UMnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezombusazwe uthi okwenziwa ngamabandla e-MDC kuveza ukuthi abezombangazwe kabalandaba loZulu.
Lokho kuyatshengisa ukubana ezombusazwe eZimbabwe yinhlekisa sibili. Kodwa mina engibona kumqoba yikuthi amabandla ombusazwe wonke nje awathathi abantu bakobulawayo seriously. Ama-candidates abafakayo sobantu abale-track record yokumela lokusebenzela ubulawayo. Inkinga yethu kobulawayo yikuthi abaningi abakhethwayo kumbe abafakwa ngamabandla ombusazwe la amakhulu ngabantu abanganeli ubulawayo. Sibazwa kuphela nxa kulokhetho kade sizize bazwa nxa sokule by election.
UMakhupe wathola amavoti ayingcosana ngomnyaka ka-2018 kukhetho lukamongameli wathi uChamisa wavotelwa ngabedlula izigidi ezimbili. Akwaziwa okuza kwenzakala kukhetho lwama-by elections azakwenziwa lonyaka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump kanya ezimisele ukukhetha umahluli wedale le-Supreme Court ozangena esikhundleni sikamoyi uRuth Ginsburg obhubhe ngolwesihlanu. Kukhanya engani uTrump uzakhetha u-Amy Coney Barrett oChicago loba nje abakubandela ama democracy lesithi akumelanga akhethe ozangena kusikhundla lezi kungakwenziwa ukhetho ngolwezi. Abakubandela ama republicans bakubavimba owayengumongameli umnumzana Barack Obama uba akhethe ozangena kudalela Supreme Court besithi kuzaphazamisa ukhetho. Kodwa okwamanje kukhanya bengasalandeli isinqumo lesi abasenza edalela Senate. Kuqakathekile kakhulu ukuba ibandla leli libe labantu lalo kudaleleli. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sicoxa ngokuqakatheka kwesizwe sikamthwakazi. Silobaba umnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhekula Khumalo, kanye lo mnumzana Ngqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Kuyasishota vele ukuthi seliphile isiko lethu. Kungakhathalekile ukuthi omathelwane bathini.
Ye, wothi siye kubaba uMagonya.
Abantu abawuyeke umkhuba wokuthi nxa kukhulunywa ngesizwe sohlanga, kuthiwe kule nkosi yamakhumalo. Njalo lawo amakhumalo mabawuyeke umkhuba wokuthi nxa kukhulunywa ngenkosi yesizwe sohlanga, bebe bekhuluma ngenkosi yamakhumalo. Sikhuluma ngenkosi yesizwe, isizwe sabethwakazi, hayi inkosi yamakhumalo. Sikhuluma ngenkosi yesizwe, isizwe sabethwakazi. So into yokuqala engithanda ukuthi ngidlalele ngayo inkulumo yami or impendulo yami embuzweni wakho Mfoka Mthembu ekuthini kuqakatheke kanganani ukuthi sibe le nkosi. Okwesibili engiza kutsho yilokhu, kumbe abantu bayafuna ngabafuni izahlala isihlalo sayo Mfoka Mthembu. Awukhathalekile ukuthi uhulumende eMpumalanga engabe sithini, kumbe abanye abantu bengabe bezama ukuthi besidabule phakathi isizwe sohlanga, kodwa kukhona nawo amaseko lesendlalelo okwaba khona kusukela ngo-1991 kuzofika ku-1997 kuza kuba nzima Mthembu ukuthi kube lo muntu oza kuthukulula okwabuthwayo ngaliyani imini. Inkosi yohlanga izohlala isihlalo sayo, engizohlala mina lawe sisaphile, ngoba mina lawe yebo yena singabantu kungela hulumende singabantu inkosi ingekho. Kodwa kukhona okunye okuthile okuyikhona okusenza sibe ngabantu abehlukileyo kwezinye izizwe. And uphawu lwethu lokuqala yindlela esiphila ngayo, yindlela esethembeka ngayo, yindlela esiziqhenya ngayo, yindlela esinakekelana ngayo njengabantu, njengesizwe sohlanga, njengamahlabezulu, njengamaNdebele, amaNdebele kamambo akamzilikazi nakwehla.
Ukhumalo, xa sikhangele sibili abantu babuza lapho ukuthi inkosi yona izabuyela nini, izahamba nini kule Zimbabwe, iyeyenza umsebenzi wayo khona ngale.
Ubukhosi abulwi lo muntu. Ubukhosi abubali bantu ukuthi laba bathathu laba bangaki. Ubukhosi lobu buzadinga labathwa. Abathwa ukuthi abakhona letholo lesigodi masihle loba bebathathu ukuthi labo kwaziwe ukuthi yini into ebahluphayo empilweni ukuze upimpilo lwabo ibe ngcono. Ubukhosi abuzanga diliza lutho, ubukhosi buze kwenza impilo zabantu zibe ngcono. Laba balovalo angazi balovalo lwani, kodwa ubukhosi abuzanga kulwa lo muntu, ubukhosi buze kwenza impilo zabantu zibe ngcono. Yikho ke ukuthi abantu bezibabafuni bayazihlupha njengoba akulandlela abazafika ngapho Mthembu. Ayikho indlela abazafika buzaqhubeka kwenzeka.
Yes, so ngasikhangela sibili ubukhosi bungaguqula njani impilo yabantu njengoba abantu bakhuluma lapha besithi inkosi lokhu ihlala khona ngale Johannesburg.
Ukuthi abantu bangasizakala njani? Sokuqalile vele Mthembu. Abantu nje abavula amehlo nje isikhashana bazabona umahluko sibakhona. Hayi ukuthi kulula Mthembu, akulula. Kodwa-ke amacebo le ndlela lokuyadithisha ukuthi kwenziwe impilo zabantu zibe ngcono. Abantu abavula amehlo babone bazakubona kusenzeka. Loba inkosi ingakayifika ekhaya ngoba phela bayala laba abahlele ezihlalweni, kodwa impilo zabantu ziyaqala nje ukunjita kancane kancane ngeke kwenzeke nje futhi
ake uhlelo lolu luma lapha okwalamhlanje sethele ntuba ukuthi sibonge umnumzana Bornman Khumalo isikhulumeli senkosi ubulelani lobhongola Khumalo lo mnumzana Ngqondobazi Magonya ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphelileyo ngeviki ezayo so isikhathi sohlelo lwabatsha
lingali tshona njani mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha igama nguMike Hove namhla kuhlelo sixoxa loLinda Mpofu oyenhlanganiso yeCommunity Youth Development Trust sixoxa ngohlelo abalusanda ukugciba olumayelana ngokufundisa intsha elizweni ngesisekelo sombuso Mampofu ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okuningi ngohlelo lolu
besilohlelo lwethu olwe road show lapho ekade sifundisa khona ulutsha ngesisekelo sombuso selizwe besikhangelele kakhulu amalungelo okuthiwa i-bill of rights siphinde sikhangele kakhulu lamalungelo olutsha sinanzelela ukuthi ontanga basasilela kakhulu ekwazini ngesisekelo sombuso
kuyinokwenza ukuthi liqale lolu hlelo
sikhathi esiningi nxa sise ezigabeni kumbe ezabelweni sisenza ama-activities ethu ama-meeting ethu sinanzelele ukuthi ontanga isisekelo sombuso abasazi so sasisinanzelela ukuthi nxa ontanga bengazi isisekelo sombuso wabo kukutsho vele akula lutho abangalwenza o akula lutho sibili abangafaka isandla bethi hayi lokhu lilungelo lethu ngoba babengakwazi so sasesithi ngangcono thina sibe lohlelo lapho esizazama khona kuncedisana sifundisana labontanga ukuthi isisekelo sombuso kanti siqukethe aphi amalungelo ikakhulu akhangelane lokuthuthuka kwabatsha
njengoba kungavunyelwa ukuthi abantu bahlangane ngobuningi babo phansi kohlelo lwe-lockdown luphathe njani uhlelo lolu
kuma-roadshows ethu into esiyenzileyo ukuthi besingavumi ukuthi kube le-gathering ekade sikwenza ukuthi besihamba besibhoda besingani so njengokuthi e-Bate Bridge so sisukele emagosi okuthiwa kukombethi sihamba si-announce uluchaya izingoma mayelana lamalungelo sinanzelele ukuthi nxa si-announce ngalokho okuthiwa i-loudspeaker lo hlezi endlini uyezwa lo hambayo uyeza besisithi nje singafika endaweni sibe just for 5 minutes and phakathi kwemilayezo yethu ekade sisibalayo besiphinda futhi sikhulume ngokuqakatheka kokulandela ongasivikela emkhuhlaneni we-COVID-19
njengoba uhlelo lolu selifikile emaphethelweni lizaqhubekela phambili na lifundisa intsha elizweni mayelana ngesisekelo sombuso
thina njengenhlanganiso sifuna kuqakathekile ukuthi siqhubekele phambili sifundisa ulutsha ngesisekelo sombuso lama WhatsApp group lapho esifaka khona i-information yona leyi esisekelo sombuso so sizabe silokho esiqhubekela phambili
abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngenhlanganiso yenu bangalixhuma njani
siyatholakala kuma-social media platforms achiyetshiyeneyo ku-Facebook sitholakala ku-CYDT MathSouth laku-Twitter njalo @CYDT MathSouth
isikhathi yitho sesidliwe ngumankoyi sithanda ukubonga uMampofu ngokungena kuhlelo Bona lokho namhla lingakhohlwa ukuthi sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha uhlelo The Connection 8-9 PM lapha emsakazweni weStudio 7 olevalelisayo ngenjabulo igama lami nguMagobe mthokazi omuhle Zimbabwe omuhle sohlangana ngolwesibili bye bye
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike siyidede kancane sinikelele isiqetsha uNtukamele Nkomo.
Ngiyalamuka.
ukwamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili inkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga lam ukwamukela kuhlelo
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje afuna sikhangele kusambuleli chapter ka 21 iverse ka 5 ithi yona kwatsho lo ohlezi phezu kwesihlalo wathi yena khangela ngenza zonke izinto zibe zintsha wasesithi kimi bhala phansi la mazwi ami ngenxa yokuthi aliqiniso njalo athembekile ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi siphila phakathi kwesikhathi esinzima esiletha ukudangala nxa singena kusibanga esinjalo kulula ukulahla ithemba namhlanje ngifuna ukukhuluma ngokuthi sibe lethemba siyananzelela ukuthi uJohane lapho ebhala kuchapter ka 21 wayesithi yena ngibone umhlaba omutsha lezulu elitsha lwana umhlaba omdala lezulu leyana elidala kwasekwedlule lolwandle lungasekho manje kuba nzima ukuthi ube lethemba nxa udlula phakathi kwesikhathi esinzima ukhumbula uDavida esithi yena inkosi ngumalusi wami angiyikwesaba lutho kutsho ukuthi nxa uNkulunkulu esithi ekhuluma lathi lapha sihlangana laye kusambulelo ekhuluma ekugcineni esithi khangela ngenza zonke izinto zibe zintsha kutsho ukuthi ngumutsho oletha ithemba emuntwini ophila lapha emhlabeni sidlula phakathi kwe-COVID sidlula phakathi kwesikhathi abantu belahlekelwa imisebenzi sidlula phakathi kwesikhathi okokuthi umuntu uyakhangela ngekhaya ebona ukuthi akula kudla akulani uyabe usucabanga ukuthi impilo yami le izatshintsha yini kodwa uNkulunkulu uyasithembisa lapho ukuthi uyenza yena izinto zibe zintsha ubuhlungu konke kuzayidlula ye lapha wayekhuluma ngesikhathi sesisezulwini kodwa mfundi sikhangele ukuthi uNkulunkulu usithembisa kuJohn chapter 10 iverse ka 10 usithembisa impilo ephuphumayo sisehle lapha emhlabeni njalo siyakwazi ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi lona wethembekile uNkulunkulu liyeza ilanga elitsha sizajabula sithokozekile lona ngoba uNkulunkulu uyabe setshintshile isimo sethu ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma lithi uDavid ekhuluma kumahubuthi yena ngelanga lapho uNkulunkulu esikhulula khona ebugqilini kwakungani siyaphupha so lakho kunjalo lapho uNkulunkulu azaguqula khona isimo sakho ekukhulule ebugqilini kuza ngani uyaphupha ngoba lelo langa liyeza lapho uNkulunkulu ilizwi lelalimemezayo uJohane chapter eka 21 esithi khangela bheka ngenza yonke into ibe ntsha uzathi ngalelo langa la ubona ukuthi hawu mhlambe shiwa yonke into isitshintshile isimo sami sesitshintshile ukudubeka kwami sokuphelile inyembezi zami zonke uNkulunkulu usezesule ngikhumbula ukuthi kwezinye isikhathi usathane uyasijikela phakathi kwezilwane uNkulunkulu uyavala leyo mlomo uyasijikela phakathi komlilo uNkulunkulu uyavala ukuba ilangabi lingasishisi ngenxa yokuthi wethembekile njalo uzayenza yonke into ibe ntsha
akuyiphethe mfundisi
ngakho mlaleli wami ufuna ukukhulumisana lawe sesigqiba ungalahli ithemba ungabe kulombono uNkulunkulu akunikayo kona ungabe udlula phakathi kwesikhathi esinzima uNkulunkulu uthi yena liyeza ilanga elitsha kuthazeka ngalawo mazwi ube kwazi ukuthi lokho ohamba phakathi kwakho kuyaphela inkosi kubusisa sithandazeni baba ngegama likajesu sithandazela wonke umuntu ozwa ukudangala obesefuna ukuthi ayekele impilo siyathandazelwa uNkulunkulu wami ungenele imimo yonke ehlukeneyo ebekwazi ukuthi wena uyinkosi ephilayo elamandla njalo ngokwanisa ukudala ilanga elitsha empilweni zabantu uNkulunkulu wami hlangana labo batshintshe impilo zabo ngegama likajesu amen
bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungamili inkomo
siyabonga kakhulu untungamili inkomo singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo kulabantu abedlula amathumi amabili 25 abasanda kuhlolwa batholakala belegciwane ye-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kalisoze libumbe elinye kulandela ukuthathwa kwebizo labo libandla le-MDCT. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje oluvalisayo ngo-Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.